isendaba ku VOA Ndebele.
Ngela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolosine ekuseni ngosithandekile Mhlanga siku 29 kuzibandlela 2020 endabeni zethu namhlanje unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomnyeni wakhe ubikwa echaye owesifazana ugcina abantu bakhe esikolo seHellenic eBarrowdale njalo usemangalelwe ngamapolisa
kuyina sala sikhanakala ukuthi amadale la amanga kuhle mathuli abanye abathethwayo bathetha ngenxa yokuthi bavele bayezana labantu laba abomongameli bedalo PF
yebo uxolo usemangalelwe emapoliseni ibandla lezano PF ligcizelela ukuthi kufanele umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa angene kunkulumo zePollard nxa ifuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa
njalo wanyuswa ngubaba upresident namanye amabantu ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngendoda ezibaba kathi nxa yena sebona nti kusemandleni akhe uthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise lo president wakhe asikwazi lokho
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo Iphephandaba leThe Herald namhlanje ekuseni libika ukuthi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary osesehlukana lomnyeni wakhe uchaye owesifazana ogcina abantu bakhe esikolo seHellenic eBarrowdale ngemva kokuxabana ngodaba lwabo unkosazana Delight Munyoro ubikwa ayihambe esikolo ukuyathatha abantwana kodwa wadibana lonina wabo efuna ukubabona unkosazana Munyoro ubikwa usemangalele unkosazana mobayiwa wabika lolu daba emapholiseni njalo isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalo ngoba bengakamboni omangalelweyo kusenjalo umnumzana Chiwenga wethulele umkhokheli wezemthetho uChief Justice Luke Malaba izikhalazo zakhe ngesinqumo esethulwa emthethwandaba weHigh Court ngodaba lokwehlukana kwakhe lo nkosikazi wakhe uMahluli umnumzana Christopher Dube Banda wanquma ukuthi umnumzana Chiwenga abuyisele abantwana babo abathathu kumkakhe uMary amvumele ukuya emzini wabo oweBarrowdale njalo amuphele izimoto ezintathu kodwa umnumzana Chiwenga uthi umkhokheli wabehluli umnumzana George Weshe uyisihlobo somkakhe okungabe kubangele ukuthi athathe isinqumo esimsekelayo umnumzana Chiwenga wakhweza lolu daba edale elimqoka ele Supreme Court akwaziwa ukuthi lizethulana nini isinqumo ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
akwe edaleni indaba ebondane lomongameli uNjonga Chiwenga indaba evele ukuphulunywa kumaphephandaba isinqumo sakhona ijudgment yakhona into vele eyadakalayo kungaba yinkinga nxa kungakhulunywa ijudgment yakhona kuma-judge chambers ingakaphunyiswa edaleni kodwa nxa ivele siyigqibele yakhulunywa into eqakathekile vele ukuthi abantu babe kwazi ukuthi kanti indaba yakhona ihamba kanjani ngoba abantu vele bayikhangele indaba yakhona ngamehlo abomvu mina ngikuthi kule nto eyonwayo lapho ukuthi ikhulunywe asine sithi yavuza yakhulunywa njengoba ikhulunywe isikhumo sakhona sidale
olunye udaba akhalaza ngalo umnumzana Chiwenga uthi yena umkhulu wabehluli umnumzana George Chiweshe ulobudlelwano njalo bayizihlobo lo nkosikazi wakhe uMary Mbayiwa ukubona njani wena ukuthi kungaku lokwenza yini lesinqumo sathathwa
antho lapha emfowethu sina sala sikhanakala ukuthi amadale la amanga kuhle mahluli abanye abathethwayo bathetha ngenxa yokuthi bazele bayezana labantu labo abomongabeli bezana ophepha thina ithethwane sikhalakhali sakhalakhala ukuthi isinqumo esihambelani lokhetho sasingamanga kuhle so bona ngathi lokhu vele mina ngesikhiwa singathi akukho substantive njengomuntu ovele esebona senqotshiwe edaleni kedinga nje okukuvalabhala nje ukuvala izikhala izigamba hatshi nxa vele isinqumo sisenziwe kwakufanele ukuthi indaba ingakaqali acele idale ukuthi omahluli bathi try ukuzirecruiter kakwenzakala ngonokuthi sekhala ngoba isinqumo sisenziwe hatshi mbona ngathi kungikhalakhala nje ukuvala iy'gabha zenezandla eliwuzayo
olunye njalo udaba olungani lusegudwini ngolokuthi kukhanya udaba lolu olukaChiwenga lunga xabanisa omkhulu wabehluli uChiweshe kunye lo Chief Justice uMalaba ukubona njani wena lo
ah lokhu phela njengoba institute vele so singamandlwane udaba nalo ngiyena egudini lapha emthetho ndawo baqala bakhulume beboda omahluli abameli bonke bafanele bakhulume kuma judges chamber manje lapha siyazi ukuthi kwakuvele sokuthiwa khona uChiwenga ukuthi indaba yakho nayo ikhulunywa ngaphandle kwedala out of court umkakhe umeli wasesala lokhu ngibona ngathi mina abasozi baxabane ngoba bavele ngabantu abasebenza bonke nxa kwakuvele kulamahungahunga yokuthi kulobudlelwano nongavumanga kuhle ngaye kwavele kwathiwa khona kabafani mengabayingene lendaba yakhona so njemanjenje lokhu asokungeki ukukhalakhala nje komuntu onqatshiweyo
lowo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni elo Chris Gande weStudio 7 eseHarare
Lingakhutwa ludaba lokuma lesimo esibi sendlala eZimbabwe esilethulela emsakazweni weStudio 7 kuze kuyefika ngolwesihlanu kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 1560 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa lokusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Lanxa ibandla lezanuPF lisithi umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa udlalisa isikhathi ngokucela umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukuthi angenele kudaba lokudonselana okukhona phakathi kwebandla leZANU-PF lele-MGC. Abanye bathi linyathelo elihle njalo elakhayo. Umnumzana Chamisa useJohannesburg eSouth Africa lapho ayicela khona umongameli Ramaphosa ukuthi abe ngumlamlankunzi ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwakhe lo mongameli Emmerson Mnangagwa belungisise okuhluphayo elizweni okufana lokubhidlika komnotho. Uthi njalo abomanyano we-African Union labeSADC kufanele bangenele ukuhlaziya lolu daba. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ahambe ayedinga abalamuli ngaphandle kwelizwe ngokuba udaba lweZimbabwe lubi kakhulu liyabathinta omakhelwane beSADC liyayithinta iAfrika liyathinta amazwe omhlaba ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu ukufa kwabantu ngendlala ngokubuswa kabi kuyamthinta wonke umuntu emhlabeni ikakhulu izwe laseSouth Africa eligcina abantu izigidigidi zabo abuyehlala khona ngale kuyadingeka ukuthi lingenele liphatheke lomsebenzi wokuguqula isimo seZimbabwe. Ngakho ke nxa iye kuRamaphosa uye lapho kufanele khona ngendlela efaneleyo ukuthi ancedise ukuba izinto zisime ngenye indlela hayi lokho ezikho khona.
UChamisa uthi kafuni uhulumende wenkazatho ofana lalo esike sambona ngo-2009. Kodwa uthi kumele kube le transitional authority uhulumende ozaphatha okwesikhatshana ngokunjalo uthi iSADC le-AU lazo kumele zingenele. Ubona zingenela yini ngempela lezi nhlanganiso zombili?
I-African Union leSADC ngeke zikhulume nge-inclusive government kumbe uhulumende lwane sambona ngo-2009 kusiya ku-13. Isimo sakhona kasisafani lokho kuvotiwe. constitutional court yaphuma lesinqumo esithile esikwaziyo ukuthi inhlanganiso ye African Union lama regional blocks njenge SADC ECOWAS sabaphikisani nezinqumo zenkantolo ephezulu. Uzakhumbula ukuthi kwakuxoxiswana ngo-2013 kulokho kusalungiswa into ezinye ezithile. I-Supreme Court yeZimbabwe yathi yona kakuvotwe kungakapheli uJulay ukwenzeka lokho nanxa i-SADC kunye ne-Troika ye-SADC amazwe amathathu akhangele ngezomvikela we-SADC zazi sithi ukhetho aluqale lume kuqale kulungiswa izinto ezithile. Angiboni-ke beyithatha leyo ndaba. Okuzayo ngokuthi ubaba uShamisa uyihlela njani indaba yakhe. Angayihlela ngendlela liyane eza kwenza ukuthi i-Afrika izizihloniphekile. Acele ukuthi kulethwe indlela yokuthi kuxoxiswane bazaphatheka, kodwa kungaba yikuthi kavumelani lo mthetho loliyana olwadlulayo. Abasoze baphatheke kulokho ngokubona kwami, ngokuba angiboni ukuthi bangabantu abafisa ukuthi bangenele kulezo zinto. Kodwa okusalayo ukuthi izaphatheka i-SADC, izaphatheka African Union ngandlela thile ngokumenywa nguye uChamisa.
Yiphi indlela leyo engasuthiswa yena uChamisa labantu beZimbabwe engenza isimo esikhona sibe nganeno nxa kungayisiyo eyokubumba uhulumende wenkazatho kumbe i-Transitional Authority uChamisa athi kumele yenziwe?
Ivelela yikho indlela ezavela ku-SADC kumbe ku-African Union engasuthisa abantu beZimbabwe njengalokhu kubeka, ngokuba bona abantu beZimbabwe bahlukene phakathi. Kulalabo basekela iqembu le-ZANU-PF, kulalabo basekela i-MDC Alliance, kulalabo basekela amanye amaqembu. Ngokunjalo noma yisiphi isinqumo esithathwa yi-SADC kumbe i-African Union akulula ukuthi sisuthise bonke abantu. Kodwa okungenziwa engakwenza i-SADC engakwenza i-African Union yikuthi iyenze ukuthi kube ukuxoxisana okusuthisa abantu bonke. Okuzaphuma ekuxoxisaneni okusuthisa abantu bonke lokuyana sokungokwabantu beZimbabwe.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo estudio 7 ekobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa lo nobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla leZANU-PF umnumzana Obert Mpofu, yena othi umnumzana Chamisa kumele angene kunkulumo zePollard nxa ifuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa.
Okokuqala, asikwazi ukuthi uChamisa useSouth Africa. Okwesibili, kasiyazi lenjongo yakhe yokuba khona ngale. And okwesithathu, nxa eqinisile ukuthi khona kuliqiniso ukuthi khona ufuna ukuthi ahlanganise nopresident weZimbabwe, uyazazi indlela okumele azilandele ukuze kube njalo. Njengoba upresident wethu nguye waqalisa inkulumo lezi zePollard yezokuhlanganisa amabandla amaningi enkulumeni zentuthuko yeZimbabwe nezokuletha umanyana kweZimbabwe, kuba nzima ukuthi ngikhomente entweni engala qiniso layo.
Kodwa iinkulumo zePollard elikhuluma ngazo, ubaba uChamisa uselesikhathi esala ukungena kuzo, lamanje uyala uthi ngamadlwane nje enziwa yiZANU-PF lamanye amabandla lawo amancane.
But elinye iqiniso okumele nazelele baba Tungamili ukuthi yena uzenza angathi kafuni inkulumo le, ukuthi kafuni kukhulunyiswane ngodaba lweZimbabwe. Udaba lwakho lesingalwaziyo lokuthi yiluphi. Njalo wanyuswa ngubaba upresident lamanye amabandla ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulunywe ngento zeZimbabwe. But nxa yena selibona nti kusemandleni akhe ukuthi yena ayicela abanye abantu ukuthi bamhlanganise nopresident wakhe, asikwazi lokho. Asazi ukuthi ubona luphi uncedo olokuthi agidimela amanye ama-presidents ekhiyana nowaphi i-president. Thina singapha sibhizi sakhe ilizwe, yena ubhizi lokho ecela abantu ukuthi bazomkhulumisa lo. Lo mfo wabo uhlale ekhulumetana upresident ngubhudi wakhe, uzimisele ukukhuluma la isikhathi isiphi. Kodwa siyamangalisa ukuthi nxa esegijima seSouth Africa siyakhuluma labadala be-South Africa ukuthi babahlanganise lo mkhokhelo wakhe, akukho emandleni ami lokho.
UChamisa uthi kumele kubunjwe uhulumende ozaphatha okwesikhatshana kusalungisiswa okunengi athi kuyahlupha. Andubana kuyiwe kukhetho, lithi ningalokho?
Kulula nxa umuntu ekhuluma ngakho mahlayana nje, kodwa iqiniso lonke ukuthi uhulumende lokhona uhulumende owakhethwa ngabantu uhulumende ole zimandate ukuthi abuse kuze kube ngomnyaka ka-2023.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla lezanu-PF bekhuluma ecingweni lontungamile inkomo we-Studio 7. Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Ugatsha lukahulumende olwezimra iZimbabwe Revenue Authority luthi lwedlulisile ngesilinganiso esiphezulu kakhulu umthelo eliwuthatha ebantwini nxa kuqathaniswa lanyake nye. Iqembu lemidlalo lakolubulawayo elokuzithokozisa ele-EASA lithi lilohlelo olubizwa ngokuthi credits njalo selimanyane lomanisipala wakobulawayo ukubuthanisa abemidlalo ephumula open space kusasa i-old phumula abazabe bekulo umcimbi okuthiwa yi-esiphakeni oqalisa ngehola lesibili emini ngumahlaba and counterpoint imbongi uthinashe tafirenyika uvictory siyanqoba ibolamba culture belts ivaya vandals icamera riders dj jb isunduza labanye abaningi nengi. Likhumbule ukuthi siya live streamer kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Indebele lapho elingasilandela khona lilobe imbiko elifuna siyibale emoyeni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Salibona lwasazi labalaleli abahle. Hayi mina nihlutshwa izanu. Izanu banje sibule ilizwe kuthe uthathe ilizwe ngoma-1980 sasikhotha amathe kaSmith bapha badla 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 izanu yachitha. Hayi abake bephuma izanu bantu kathi uophozelani izinto ezinhle eyifuna ububi kuphele vele kanje yabo nje ngafuna ukubona iphuma kuzapho. Iphume uzaphu isizila zwene ukubona lokhu yadilize izinto zezaphu zaphu itshengisa ukuthi hhayi ilizwe lifuna lokhu ilima ifuya ayangena yachitha ngafake izikhali zayo zaphu nazo hhayi izanu bantu yayi uphume embusweni abantu besizwe ukuhlala kuhle.
Labo bantu sebekhala ngathi kakhulu yonke indawo abafoti bayamosha bayabulala. Abafuthi abakhuzeki manje. Abakhuzeki impela and abasela direction kumbe babekhuzile kumbe babenjani. Hayi le nto lena abantu bakithi. Yazi izokufake namahloni. Manje indawo esegudwini vele left and right. Yonke indawo lazi Alexander abantu bazoqala kuzifethwa. Vele angekho sasihlala kusaphileki sekunzima yonke indawo. Sihlala njengomvundla kuphela. Sihlala umamela ukuthi entire impela ngaphezu. Hayi kuthole nzima abantu bakithi South Africa.
Linjani basakazi? Ngikherol okhulumayo kulenye into ukuthi ngona ukuthi ukukhulunywe phela ngezinto ezenzakalayo especially kithi kwamthwakazi angazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani lati siyakudinga ukuthi kukhulunywe izinto esikomplaina ngazo ngezinto esikhala ngazo lingabi kusayideli lodwa kuphela ngoba kathesi ukukhanya lina lisakaza ngesayideli 1 kuphela kubo Harare le eMpumalanga ngapha kithi angikwazi ukuthi ngikhona pho ukwenzakalani.
Ilizwe leliyana elinomnotho omkhulu olokhu ufunwa ngamabhunu namanje kumbe ngithi ama-British kakhulu. Ilizwe leliyana selifuna libuyela esimeni salo lifanele kudala lisasebenzisa i-half-senti lisebenzise isenti lisasebenzisa iphawundi. Yikho kodwa ukuze liphume abantu bezimbabwe abake bezama ukuthi betoyitoye izanu le ivele ingasavunyelwa ukuthi ingene lemavotini iphume. Lalibona abini ilizwe elibuswa ngamasosha. Amasosha zange kabusi ilizwe ngoba manje izwe lingani kanje. UNkulunkulu kwatile ngezinto ezenzakalayo ukuthi kuhanjwa kugandwa abantu ngamaphanga abanye begundwa beshaywa egameni bagqitshwa lapha lawo. Abantu bagqitshelwa kudala sukusela negugrawunda manje abaziwe ukuthi bakuphi. Baye kube seyarojwa masekuya amavoti. Phekwa ingoma benika amathambo 1-1-1-1 benika amagogogo 1-1-1-1 wamagogoza lawa abanikwa futhi avele engasiwe wabo ejonje umuntu lo obuya e-USA ozosiza abantu bona bejike bekhambele ngawo abantu ezibabhake bevuke kakhulu abantu mina ngibona ngathi sengathi babulalilize ngamandebele amandebele ayizithutha yabona amandebele amandebele ayizithutha kakhulu ungafika nje efamilini ubabulale bonke usothi bayi-10 ubulale 6 kusale 4 after 2 years ubuye ufika uthi viva zano wanika amabele lethambo elilodwa elikhuguze elenkomo elijabula bathi izano right wakubona phi lokho amandebele yebo yabona thank you
abantu bagijike njani ngezindawo ngezindawo hawu ezimagwa sazi ukuthi kuyophetha ngani njalo kuzophelela kuphi ngendlela isimo esiba ngakhona abantu base basemlilini kaya kuyatshisa zimbabwe kuyatshisa egoli kuyatshisa asikwazi phi and njengamanje sokuwesi ngendlela abantu abayenza ngakhona hhayi sekuze kungakube ngale zinkokheli zakhe ezixekisa amakhanda njengempukane zihawukele abantu zibazwele abantu bathwele nzima kona kube ngakuthi kuyakhe kucelwe sike sikhulume laye mathupha lo muntu lo mnangagwa lo sike sinabenzomtshela live tayi ndoda zami ukuthi ukhuphule amasokisi ukhiphe ugogo labokhulu bakho la uphume esikhundleni ufaka kwabanye abantu abangenza ngcono kulawo kube ngawuthi kuyakhulunywa la like lisizamile abantu be-studio 7 sike sikhulume laye lo mnangagwa lo simtshele indaba zakhe thina
ngikhuluma lo-Daniel ku-studio 7 ngithanda ukubingelela abakithi ngalena emashumba ekhezi ngilela umalumami wasemashumba osasikhwelele ngithanda ukulibingelela lonke bantu bemashumba emalayinini hayi mina ngiphilile ngiphilile kahle
salibonani basakazi abahle mina ngidabuka ngapha ngaseplumtree mina engithanda ukukhutshwa kakhulu okungabe kuyangikhathaza enhliziyweni yami hayi izo lezindaba zama-school fees ukuthi akhutshuliwe phezu kwalokho abantwana bengafundi hhayi lokhu kuyasizisa ubuhlungu yazizwane sitholele ubhulo shimu hhayi sithole nzima wasakazi hhayi ngiyabonga lami
lawo-ke ngamazwi abalaleli be-studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sithathe leli thuba njalo ukwamukela abasilandela kukhasi lethu le-Facebook VOA Indebele lapho esi-live streama khona yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization ithi izathatha isinqumo namhla ngolwesine sokuthi igcikwane le-coronavirus elihlasele e-China ludaba okufanele luphathwe ngokuphuthuma emhlabeni wonke na i-Global Health Emergency ngeviki edluleyo inhlanganiso le ibithe idaba lolo alukafiki kulelo zinga kodwa kathesi njengoba selihlasele abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha njalo lanxa inani labahlaselweyo phandle kwele-China liphansi kwesatshelwa ukuthi inani leli lingakhuphuka amantombazana angamawele azelwe ebambene esifubeni lesiswini kwele-Nigeria ayehlukanisiwe njalo aseziphilela kuhle ingcwethi kwezempilakahle kulelo lizwe zithi bekungalula ukuhlinza abantwana laba uMercy loGoodness abalenyanga ezilithumi lasikhombisa zokuzalwa lanxa kuphumelele eKenya intethe eziningi zihlaselelelo lizwe lapho ezidla izilimo lokunye okungabangela ukuthi kube lendlala enkulu kuzigaba ezithintekileyo kungaqhubeka omunye umlimi ubikwa esithi wayekhangelele ukuthi uza kuba lesivuno esithe xaxa kodwa wavuka kwelinye ilanga kungasela lutho intethe sezigcwele emasimini akhe lapho ezadla umumbu amakhabe kanye lokudla kwembuzi lenkomo zakhe namhlanje kweziphathelane lokwenzakala emelika sixoxa lomnumzana mqondobanzi magonya isizalwane sezimbabwe esihlala ebhilithane ngokuthonisiswa kumkamongameli Donald Trump ngohlelo lwe-impeachment olusaqhubeka kanye langokhetho oluzayo olokudinga umongameli
uTrump engami lamaconservative ethe go through impeachment day okukhona ukuthi kambe abantu bazamthatha njalo uTrump bazamvotela yini bona abantu abamvotelayo ngobuningi babo okukhona ukuthi eqinisweni abantu bazamvotela ngoba ukhangele iconstituency eyevotela uTrump uTrump eAmerica usevuselele usinga olobandlululo into ze-racism kakhulu so abantu bonabo iningi labo abayibona abasekela ubandlululo baningi vele eAmerica bangemva kwakho uTrump kanti-ke kulabanye abantu vele emdabuko wabo abangabantu be-republicanism veni ngemva kwakho uTrump so kangiboni ukuthi eqinisweni nxa uTrump engasakhitshwa ngeofisini ukuthi impeachment leyi izamafektha kakhulu kukhetho oluzayo
ubona ingalibandla lona elama-democrats lalo ngaba losekelo olulutshwana ngalolu hlelo
okusobala yikuthi ubufakazi obulethwa ngama-democrats sokusiya ngokuthi yona isenethi thini ngoba ubufakazi obukhona eqinisweni abuthandabuzeki ubufakazi obulethwa ngama-democrats ngecala likaTrump buphelele sikuthi ukuthi kuyikhothi nje engathathi isihlangothi ikhangelela kakhulu kwezombala lomnotho lenjongo yayo vele yona ngwayo i-republicanism we-republican party ama-democrats abengeke ahlangana bevumelane konke ukuthi no umuntu unecala icala lingekho abanye bebeyakwala ngoba ngabantu abale-conscience eziqondileyo iningi labo so icala likhona
njalo nje obukhuluma ukuthi abanye bale-conscience siyake sibone eminyakeni edluleyo ukuthi lanxa umuntu engowebandla lama-republicans engavota lama-democrats kumbe owama-democrats evote lama-republicans ubona ingani umongameli Trump useguqula yini ezombusazwe kwele melika kumbe kuyadlula
naye hayi ukhatshana sibili ukuthi ukhatshana sibili angikhulutha amandla okuthi akwenze lokho ulawo ngoba okwakathesi ngibona sengathi ukuhlakazeka kwezizwe ze-America kuyaphambili ngaphansi kombuso wakho uTrump.
Lo mnumzana Mqondo Banzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175. La ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama yesizwe umculo wembonyi ubongani ncube ukulima kuphela ngikuphakuleni ningabakhodla abageza izitsha ngingadli amasilinci sabelusayo kunabaziyeke zilale egangeni ningabakhodla abanqekuza amakhanda likhuluma kunabanikine ngokuzayo ningabakhodla abantu kunabalikhohlwelani ningakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa ningakhohlwa lokuthi ngithele lingakhohlwa lingakhohlwa Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga othula ebona abathakathi uyaloya ohleka labahlebayo sehlebile ohlonipha isithwalo uqhwalile umlilo wamasela kawothiwa lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina lingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina lingaxotha ababandlululayo kedeli bandlululelani ohleka isigwenqa somunye kaqala akhangele ezakhe enyawo lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwelani lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa lingakhohlwa lokuthi ngithe lingakhohlwa lingakhohlwa inzwisa yembonyi ubongani ncube esigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC.